Soku isikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela ngenjabulo enkulu ku Studio 7 ngolesihlanu mhla ka 26 lwezi 2021. Ngiphakathi is Jeremiah. Endabeni zethu lamhlanje.
Akusiphathe kakuhle ukuthi njalo sekulenye futhi ivariant esimemetheka kwele South Africa next door lathi la. Okutsho ukuthi it's just a matter of time ukuthi sizwe ukuthi sikhona lapha. Njalo njengoba sekuyi festive season, anything can happen.
Elebhilithane selimise ukungena kwendizamtshina ezivela emazweni angezansi e-Afrika ngemva kokuqhamuka komhlobo omutsha we-coronavirus obizwa ngokuthi yi-B11529 osutholakale kwele South Africa.
Ngirenta ifleti ngisebenzisa iphemithi, ngina i-akhawunti e-Edgars ngisebenzisa iphemithi, ngile akhawunti e-Capitec ngisebenzisa iphemithi, ngile akhawunti e-Netbank ngisebenzisa iphemithi, ngile akhawunti e-FNB ngisebenzisa iphemithi.
Bayakhala abalamaphepha okusebenza lokuhlala kwele South Africa aweZimbabwe special permits abathi ukuvalwa kwawo kuzakwenza belahlekelwe yimisebenzi. Ulivi uhlelo oza Fridays hamba lomculi odume kakhulu kwele Bhilithane ngengoma zakhe ze-house music. Oluhle zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulumsakazo. Ele Bhilithane selimise ukungena kwendizamtshina ezivela eZimbabwe kanye lakwamanye amazwe amahlanu angezansi e-Afrika lapho lisaphenya udaba lokuqhamuka komhlobo omutsha we-coronavirus obizwa ngokuthi yi-B11529 osutholakale kwele South Africa. Abengilandi babika ukuba lomhlobo ulolaka oluphindiweyo ukwedlula eminye ethe yabakhona. UMavis Gama usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Indizamtshina ezivela kule South Africa, Namibia, Lesotho, Botswana, Eswatini leZimbabwe zibikwa sezimiswe ukungena kwele Bhilithane kusukela lamhla, kuthi labo abangenayo bevela kulawo mazwe kuzamele baqale bayehlala lapho abangasoke bahlangane labantu khona ku-quarantine njalo bezokube behlolwa ngesikhathi bekulezo ndawo. Umqondisi wenhlanganiso e-Community Working Group on Health, CWGH, uMnumzana Itai Rusike, uthi bakhathazekile ngale imibiko yomhlobo omutsha waleli gciwane.
The new COVID-19 variant definitely poses the biggest challenge to our response to the pandemic so far, as the majority of the people in Zimbabwe are no longer observing
it. Lomhlobo omutsha wegciwane leli uzosilethela inkinga kundlela esisebenza ngayo, njengoba iningi labantu beZimbabwe bengasazilandeli lezo ziqondiso zokuzilondoloza kulolu bhubhane ezabekelwa amazwe ngabe wo. Kakhulu sibona ukuthi inani labahlatshwayo liphansi kakhulu. Lo daba lwemingcele yethu engalondolozekanga kuzakutsho ukuba iningi labantu abaseSouth Africa baza kungena kuleli besebenzisa indlela ezingekho emthethweni.
Okugcizelelwe ngesinye isakhamuzi sakobulawayo, uMnumzana Cosmas Mathe.
Akusiphathe kakuhle ukuthi njalo sekulenye futhi ivariant esimemetheka kwele South Africa next door lathi la. Okutsho ukuthi it's just a matter of time ukuthi sizwe ukuthi sikhona lapha. Njalo njengoba sekuyi festive season, anything can happen. Into ebuhlungu sibilile ngoba sibe sekungani sesijwayele, sesivaccinethile njalo amanani ebesesehla abantu ababanjwa yiyo bekukuhle sibile, kodwa nawo lokhu sekusethusa kakhulu.
Kodwa uhulumende weZimbabwe uthi kasikho isizathu sokuba uZulu ethuswe imibiko yokuqhamuka komhlobo omutsha wegciwane le-coronavirus obikwa ulolaka olwedlulise amalawulo. Ekhuluma emhlanganweni wengcwethi zezempilakahle owe Health Professions Authority, HPA, 2021 Annual Congress owenzelwa eHarare, umsekeli kamongameli onguye njalo umphathintambo wezempilakahle uMnumzana Constantino Chiwenga uthe kwathi uqhamuka uhlobo lwe Delta kwele South Africa kwaba lokuxokozela okufanayo.
What I want to say at the present moment is that the country should not panic because we are very prepared. This variant
B11529.
Uphinde waqonqosela uChiwenga ukuba indlela kuphela engenza uZulu avikeleke kulolu bhubhane yikuhlatshwa ijekiseni lokuzivikela kilo. Kunje sebefinyelela kuzigidi ezintathu, 2,774,928, asebelihlatshiwe ijekiseni lesibili ngemva kokuba abedlula kancinyane inkulungwane eziyisikhombisa, 7,486, belihlatshiwe ekutshoneni kwelanga layizolo embikweni yabo ephuma nsuku zonke yesimo se-COVID-19 elizweni. Abezempilakahle baveza ukuba sebefika phose izigidi ezine 3.7 million asebethole ijekiseni lakuqala ngemva kokuhlatshwa kwabafika phose inkulungwane ezingamachumi amabili 18,687 izolo. Abezempilakahle baveza ukuba sebezinkulungwane ezedlula ezilikhulu 133,774 asebetholakale belalo mkhuhlane, kuthi abazinkulungwane ezedlula ezilikhulu babo 128,540 basinda kiwo. Abafika phose inkulungwane ezinhlanu 4,704 kwaba ngabalahlekelwa ngumphefumulo. Lanxa lingani lilokheli sasephansi inani lasebevikelekile ngemva kokuhlatshwa kabili, uhulumende uthi uzolifinyelela lelo nani elidingakalayo ukuba uZulu elizweni kuthiwe uvikelekile lezigidi ezilichumi 10 million luba isilinganiso sokungamachumi ayisithupha ekhulwini 60% kusiyaphela umnyaka. Loba isilinganiso sokungamachumi ayisithupha ekhulwini 60% kusiyaphela umnyaka. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngingumevis Gama.
Kunjalo nje sokulokukhathazeka kwabaningi abadabuka eZimbabwe ngemva kokuqhamuka kohlobo lunye lwe-COVID-19 olwe B11529 kwele uTswana. Besithi ithemba lokuya ekhaya ngekhefu lekhisimusi liyalifiphala. Umqondisi Dube weStudio 7 usipha lolu daba eseHaron kwele uTswana.
Ele Botswana ngelinye lamazwe amathathu elabantu abatholakale belo hlobo olutsha lwe-COVID-19 olubizwa ngokuthi B11.529 kuyona le iviki. Kulabanye njalo abantu abatholakale belomhlobo lo wegciwane kwele South Africa lase Hong Kong osekuthiye iningi lidangele kakhulu ngesikhathi bekulethemba lokuthi ubukhali be-COVID-19 bese kuthundubala. Abanye abeZimbabwe kwele Botswana kade bekhangelele ukuthi ikhefu lekhisimusi lonyaka baza kwenelisa ukuyahlangana lesihlobo labangane ekhaya njengoba nyakenye bengenelisanga. Kodwa ukuqhamuka komkhakha omutsha we-COVID-19 kuyona le viki sokuthundubala beze amathemba awabaningi emazweni afanele Botswana le South Africa. Kukhalelwe ukuthi inkokheli yamazwe amabili ibike ukuthi kuyathathwa nyathelo abani kusiya phambili. Umsekeli kamongameli weBotswana uMnumzana Slamba Tsokwane uthi abantu kumele behlale beqaphele kulandela uqhamuka kohlobo olutsha lwe-COVID-19. UTsokwane uthi leBotswana lilakho ukubuyela kusiqondisa isiqinisweyo sokulwisana le-COVID-19 kodwa uthi bazalinda uphenyo olwenziwa phezu kohlobo olutsha lolu. Lokhu sekufake abeZimbabwe evalweni besithi uma bekubuyiselwa iziqondiso ezilukhunzwa ukulwisana le-COVID-19 kungatsho ikhefu lekhisimusi elimnyama. UMnumzana Ntokozo Thebe ohlala eHabron uthi sebesevalweni ngesikhathi bekhanyela ukuthi uhlobo olutsha luqhela ngesiqubu esingakanani.
Ikati ke besilekhangelelo eliphezulu kakhulu ukuthi kulumnyaka kungani kungcono sizanelise uhamba emakhaya kula kumnyaka ophelileyo, kodwa sokulokusethusayo kumbe ngithi ama-president asengani azahlala phansi ahlangane kukhulunywe ngokuhamba ama-restrictions. So kulokwesabela kakhulu ukuthi singaba sizethekele zaseBotswana ezivela kwele Zimbabwe singagcina sesehluleke ukuhamba ngendlela eqondileyo sibuyele emakhaya.
Kukanti uMnumzana Dumezweni Ncube ukhala ngokuthi kungavalwa imincele kuhle kuthabalalise amathemba okuya ekhaya.
Hey, this new variant lesikhona lesilethu kwethuka ngithi abantu esihlala ngaphandle kwelizwe leZimbabwe besikhalela ukuthi sizahamba emakhaya siyebona izihlobo labazali this coming Christmas, but sesethukile manje sesaba ukuthi nxa ingacina sibefaka ama-restrictions lama-lockdown kuvalwele ama-border njengaba bekwenzela iminyakeni le mbili edlulileyo. Sesithembele nje inkosini ukuthi khona kusoze kuvalwa ama-border senelisa ukuyabona izihlobo zethu ngoba isikhathi sesiside sile minyaka singababoni. Sithembele ukuthi sibabone umnyaka onalo ikhisimo siliyezayo.
Enika isimo sokubhaha komkhuhlane we-COVID-19 ngolwesine. Usikhica mfundo Msipili Msipili wecommittee ye-COVID-19 kweleBotswana uthe isimo asiyesabeki kangako noma nje umhlobo omutsha wabanjwa kweleBotswana ngomvulo. Uthi nani alikaqoni kangako leBotswana lingene enye iviki lingabhalisanga umuntu obulewe ngumkhuhlane we-COVID-19.
3 days Botswana recorded 60 new cases of COVID-19. A number that it's really reassuring in terms of
bekulenani labantu abangamachumi ayisithupha kuphela ababanjwe bele COVID-19 emalangeni asanda kudlula, okuyisitshengiselo sokuthi umkhuhlane uqhubeka usehla njalo asilahlekelwanga ngumuntu ngenxa yomkhuhlane lo.
Ele Botswana lithi akumelanga abantu bahle bebambe amaphaphu kulandela uqhamuka kohlobo olutsha ngoba ucubungula asebekwenzile utshengisa ukuthi umhlobo lo ulezinye impawu ezejwayelekileyo. Amazwe angentshonalanga afana le-United Kingdom kanye le-Italy ahle amisa izethekele ezivela emazweni abalisa eBotswana, South Africa, Lesotho, Swatini, Namibia, Zambia kanye leZimbabwe. NginguMqondisi Dube wendaba ze-Studio 7 ngisabron kwele Botswana.
Amapolisa athi kulamasela abehlome ngembhobho abambe inkunzi imota yabalindi eye-Fawcett Security izolo emgwaqweni osuka koBulawayo usiya eHarare, atshontsha inkulungwane ezidlula $300,000 amadola eMelika, US$334,000, kanye le mbhobho emibili. Isikhulumeli samapholisa uMnumzana Phonya uthi lokhu kwenzakale sokwedlule ihola lesihlanu emini yantambama 5:30. Wengeze wathi basadingisisa ngalolu daba. Izehlakalo ezinje zike zamemetheka kakhulu kuBulawayo kunyanga ezedluleyo, kodwa kulezi nsuku besokuthule kulandela kuBulawayo kubotshwa kwezinye izigebengu ngamapholisa kulelo dolobho ngoMpandula. Untungameli Nkomo we-Studio 7 uxoxele isiphathamandla senhlanganiso yeBulawayo Progressive Residents Association uMnumzana Thembelani Dube, yena othi izakhamizi zikhathazekile kakhulu ngalesi sehlakalo.
Imvama ukuthi ungezwa kuthiwa kule mali enkulu kangako eyabitshontshiwe kwandisa ukuthi kube labantu abangaphakathi kwaleyo nkampani abasebenzisana lezi kliwi kumbe izigebenga lezo eziyabe zithe zathatha leyo mali. Yikho ke sikhuthaza ukuthi amakhampani ahambisa kumbe ayewathutha lezo zimali ezisendaweni ezijeneyo baqhatshe abantu abathembekileyo, ngoba kuyavela sobala ukuthi laba abantu abavuke ngovivi besiyacathamela leyo mota ebihambisa imali bebelodletshana balomkhondo abawaziyo ukuthi bangayilandela bayayithola njalo bathathe leyo mali.
Kulezi nsuku besokungani sokuthuli koBulawayo, izehlakalo zokubanjwa inkunzi okunje besezehlile bezingasazwakali, izithini izakhamizi ngesehlakalo lesi?
Izakhamizi zakoBulawayo seziqalisile ukudlela egilweni ngoba nxa sesilanda isikhathi sekhefu lekhisimusi kwandisile ukuthi izidlova lazo zithi khwatshu ziqalise ukuhlukuluza abantu ngezindlela ezijeneyo. Yikho-ke khonoko kusungula cha kwabantu asebeqalisile ukuthathela izimali amankampani la ahambisa izimali endaweni ezijeneyo. Khonokho kukodwa sokuhle kwavezela izakhamizi ukuthi ubugebengu lobana sokusungula ayisibo bodwa kuphela abantu abatshontshela izimali abahlangana nobunzima bezigebenga. Bakhona abanye asebeqoqodela abantu ezindlini bebathathela izinto ezijeneyo, bakhona abanye asebehlukuluza abantu bebathatha ngamaonda fithi bafuna ukubadlwengula kumbe babathathela izinto abazithweleyo, bakhona abanye njalo asebevame ukuthi bacathamela abantu bezihambela nje ezindaweni ezijeneyo bawagongoda. Konke khonokho yikuganga okwenza ukuthi izakhamizi zakoBulawayo zihlale zithithibele ngoba sezikwazi ukuthi kutsho ukuthi uhlanga lolwana osoluvukile futhi olwezigebenga akade sebethe baluphumula sokuthe cosololo. Ngokunjalo-ke siyakhuthaza izakhamizi ukuthi ziqaphele kakhulu ngoba izigebenga sezithe khwathu sezivukile sezilungisela ikhefu lekhisimusi elibuyayo, njalo abanye babo siyakwazi ukuthi ngabantu ababevela ngaphandle kwelizwe besemazweni asingcelane la ngokungekho emthethweni babesebebaleka khona le permanence kuganga bese bezoqhubelekisa ukuganga wabo ngapha nxa sebese Zimbabwe. Yiko ke siyakhuthaza ukuthi izakhamizi zibambane nxa zithe zezwa umkhondo wabantu abagangileyo, zitshelane masinya, zitshela amapholisa ukuze abantu labo babanjwe. Sikhuthaze njalo futhi ukuthi amapholisa abantu bangabuya bezobika indaba ezijeneyo ezokuganga, basukumele phezulu bancedise izakhamizi ngoba izakhamizi zingeke zisukume ziyaqapha amanga emapholiseni.
Umnumzana Thembelani Dube ngowenhlanganiso yeBulawayo Progressive Residents Association mulumzwe lapho ixoxa lo ntungameli Nkomo. Bakhala umkhosi omkhulu abalamaphepha okusebenza lokuhlala kwele South Africa aweZimbabwe and special permits abathi ukuvalwa kwawo kuza kwenza balahlekelwe imisebenzi. Uhulumende wakwele South Africa ubike izolo ukubana usevala uhlelo lolu olulabadabuka eZimbabwe abafika phose inkulungwane ezingamakhulu amabili. Abantu laba banikwe umnyaka ukuba balungisise amanye amaphepha azabenza bahlale njalo basebenze okusemthethweni kwele South Africa. UGibbs Dube usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Omunye wabakhalayo ngunkosazana Sobala Ndlovu odabuka ematshetsheni eGwanda esobelweni seMatabeleland South.
Kuzaba yinto ezangihlukumeza for the rest of my life. Ingoba njengamanje ngirenti flethi ngisebenzisa ipermithi, ngina i-akhawunti e-Edgars ngisebenzisa ipermithi, ngile akhawunti e-Capitec ngisebenzisa ipermithi, ngile akhawunti e-Netbank ngisebenzisa ipermithi, ngile akhawunti e-FNB ngisebenzisa ipermithi, ngayenza i-license ngasebenzisa ipermithi. Izinto zami zonke bezibanjwe ipermithi njengoba besemvele sempila impilo yasemzansi. So nxa kuthiwa we are not renewing ama permit, guys, angazi ukuthi ngizophila kanjani ngoba kuzonikeza enye impilo entsha engayaziyo.
Nkosazana Ndlovu uthi ulapho kulahlekelwa ngumsebenzi.
Bengiqhenya ngokuba le permit kodwa ke manje mabe besitshela ukuthi ama permit asisawa renew. Kusuka kube buhlungu kakhulu especially kwabanye abantu. Abanye abantu bazamelwa imisebenzi njengamanje, sizahamba emakhaya sizobuyiselwa esayidini lakhe uhulumende. Asazi ukuthi uzothola or uzoluza, asazi kodwa sithola ukuthi njoba already sesikhiphile izimali emabhenki sabeka ama-akhawunti, asisekuthatha impahla, asisekwenza izinto ngama-permit ukuthi njengoba sesizovalela ama-permit. Lapha ngizama uku-emphasize ukuthi i-permit le ebengiyisebenzisa i-working permit enamathiselwe ku-passport yami ibilusizo olukhulu kakhulu empilweni yami.
Umnumzana Nhlanganiso Juma osebenza endaweni yokudlela laye uthi uthithibele ngokwethulwe nguhulumende wakule South Africa.
Lami ngomunye kade esebenzisa South African permit. Namhlanje senisize indaba ezibuhlungu kakhulu ukuthi ama permit ethu asa renewa. Kusiphatha kabi kakhulu, sithi kubuhlungu asekwazi ukuthi siqhubeka siye ngapi. Siyasebenza kwalapho besebenza ngama permit silama account, ama flat esihlala kiwo azovala azothathwa. Futhi saba le problem enkulu kakhulu ama account ethu azofreeza. Yonke into nje sinayo South Africa izofreeza imali zethu zonke esinazo. Masingazithathanga before 31, which means sizafrizwa emsebenzi sophelelwa ngumsebenzi. Senza abantu abaningi kakhulu athi sisebenza ama-permit lapha ekhampanini.
Baningi abanye abathi bekuvele kuzikhanyela ukuba uhulumende kamongameli Cyril Ramaphosa uzavala uhlelo lolu. Omunye wabo lo mbono lo ngumnumzana Sipol Ngulube laye olamaphepha la.
I-government ye-South Africa was under pressure from ama-voters, ama-citizens e-South Africa ukuthi abasifuni. Benze lokho okufunwa ngama-voters, okuyikho okulungileyo vele ngohulumende. Thina kusiphatha kubi ngoba asifuni ukusebenza, sisafuna ukusebenza. But iqiniso yikuthi i-government ye-South Africa ibisisekoneni. Siyakwazi ukuthi recently ama-elections wona lama-local elections, one party uMashaba was campaigning ngama-immigrants. He got 16%, nearly 20% of voters e-Gauteng.
Uhulumende wakwele South Africa uthwaliswe nzima ngabanye abadabuka kulelo lizwe abathi izalo zeZimbabwe zibathathela imisebenzi. Ngimele iStudio 7 ngiseMaryland, ngingoCape Stone.
Kulive joke lamhlanje sikhangela uqhamuka osokwenze uhlobo olutsha lwe-COVID-19 kule South Africa olubizwa ngokuthi B11529. Ngokuqonga kwezehlakalo zodlakela ezibhekane labesifazana beZimbabwe lapho bezama ukungena ezikhundleni zokukhokhela kwezombusazwe, kubikwa sokudala ukubana inani labo liqhubeke lisehla edalela ephalamende lalapho ocandwa khona izinqumo eziqakathekileyo zentuthuko yelizwe. Wana Sesiya Ndlovu zethulela lolu daba ngokugcweleyo ekoBulawayo.
Abesifazana abangene umhlangano ebulenjini oqoqwe ngabenhlanganiso ye-Women in Leadership Development obunesihloko esithi The Impact of Gender-Based Violence on Women's Participation in Election Processes in Zimbabwe bathi bahlangana lodubo lokuhlukunyezwa lapho bezama labo ukuzimela. Olwela amalungelo oluntu unkosikazi Patricia Chabalala uthi iningi labesifazana abaphatheka kwezombangazwe bayasetshenziswa.
Ukhetho ukhangela umama, omama bayahlukumezeka kakhulu khonapha kungena kwezesexual abuse bonke sexual harassment.
Ilunga ledale ephalamende emele iphumula unkosikazi Sichelesile Mahlangu uthi bayancindezelwa kakhulu ezweni kusetshenziswa ezomdabu.
Siyananzelela kakhulu ukuthi especially thina abe omama siyancindezelwa kakhulu. Indlela esincindezelwa ngayo indlela leyani yokuthi babuyela back to ama cultures ukuthi umama akufanelanga ukuthi abonakale a leader, o umama omnakalanga ukuthi abonakale a participator ezintweni eziningi. But thina njengokuthi yinto esilwisana layo, silwisana lezinto zona ezinjengazona ezizokuthi omama lamantombazana bayancindezelwa, bancindezelwa ikakhulu. Nxa sofika esikhathini zweni ezokukhethwa, ezokhetho uzwa sesisiba nxa kungakabi lokhethwa, hayi siyabe sifakwa phambili, but nxa sofika esikhathini zokhetho sesifakwa emuva. So
unkosikazi Lucia Mathibenga ophatheka kwezombusazwe uvumelane loMahlangu ethi ukuncindezelwa kuhamba phambili emabandleni laphandle kwamabandla ezombusazwe.
Abantu besifazane bahlangana le gender based violence kwezombangazwe kungaba nje phakathi kwamabandla abawasekelayo kumbe nje ngamanye amabandla abayabe bephikisana lawo. Umuntu ongumama ulakho ukuhlangana le gender based violence lapho yena edinga laye ukuthi abe ngumuntu osebenza kwezombangazwe. Isixwayiso sami sithi fakithi hage siyekeleni omama labo babe lemathuba ukuthi badinge ukukhethwa kungela udlwangudlwa, badinge labo izikhundla bekhululekile. Singabatsheli ngokuthi engxenye sibathethisa ngamanye amazwi abuhlungu ukwenzela ukuthi bayekele.
Osakhulayo uBonyiwe Dube osebenzela eGwanda olwela amalungelo oluntu uthi udlakela luhamba phambili ngalesi sikhathi se-COVID-19.
Sikhuthaza uzulu wonke ukuba ancedise ekuvikeleni ukuhlukunyezwa kwabesifazana elizweni lonke jikelele, ikakhulu ngesikhathi lapho umhlaba wonke uthakazelela i-16 days of activism against GBV. Leli lithuba eliqakathekileyo kakhulu ebantwini basemat south lapho sikhuthaza ngokuhlukunyezwa kwabesifazane. Sinanzelela njalo ukuthi kumemetheke kakhulu kulo umnyaka kubangelwa i-COVID-19.
Obona ukuqhutshwa kwenhlelo e-Women in Leadership Development unkosikazi Permanent Ngoma uthi ukuhlukunyezwa kwabomama kubangela ukuba bangaphatheki kwezombusazwe.
Njenge-world sinanzelela ukuthi ukuhlukunyezwa kwabomama esikubiza sithi gender-based violence kubangela ukuthi omama bengaphatheki kwezombangazo. Lokho kusenze ukubana sibe lomhlangano lapha esihlangane khona labo mama abangabakhokheli abo councilor labo MP lapha esi sixoxe khona ngodaba lolu olwe gender based violence. Omama ba khulumile bavumelana ukuthi kuqhakathekile ukuthi njengabomama nxa uhlangana le ndaba le-GBV uhambe ezindaweni lapha okumele uye-reporta khona uyenzela ukubana uthole usizo.
Indikimba yomkhankaso lonyaka ngethi hashtag Orange the World End Violence Against Women Now. Ngimele iStudio 7 ikobulawayo ngingu Anastasia Ndlovu.
Kuli viki uhlelo Woza Friday sihamba lomculi odume kakhulu kwelebelethane ngengoma zakhe zomdumo warehouse music. Kulezi nsuku ucula umdumo wengoma zokholo usuku oluhle Ngcobe owazakala ngegama lokuthi Oluhle. Asizweni ixoxa lomsakazi weStudio 7 uEzra Jesus Vanda.
Oluhle wahlupha kakhulu ngengoma yakhe eyadla ubhedu ukuqa uthandaze ngo-2010. Yathazelwa ngabantu abaningi eningizimu ye-Afrika yonke. Okwamanje sephendukile njalo ke uyaphambili ecula umculo otshisayo.
Okay, ngicula siyaphambili okwakathe sidinga ama-opportunities akhona ngoba umculo uya uguquka sonke isikhathi. Kupheka umculo kwenziwa ngabantu besilisa kodwa ngaba nesifiso sokuthi ngizenzele ngingedwa njengomuntu wesimama nganelisa. Ngakho-ke ngiqhubekela phambili akho nesifiso sokuthi ngingafundisa abanye abomama ukuthi labo bakhona ukuzenzela bebodwa.
Usebenze kakhulu emazweni afana leSpain, Germany, France esenza imicimbi yakhe okwamenza waduma kwamagama kulamazwe ngomculo otshisayo.
Iculo lashisa kakhulu eEurope lithi Owami engalenza lo DJ abamuthi ngukholi waseGermany. Lelo laduma kakhulu, laduma kumafestival amaningi kakhulu eEurope afana nalabo Tomorrowland.
Abantu bangawuthola ngapi umculo wakho ohlabusa kangaka Mancube?
Umculo wami utholakala kubo Beatport, kubo Tracksource, iTunes, Amazon Music, nazo zonke izindawo ezijeneyo ezifana nabo Spotify online.
Uhle njengomculi ohlezi esenza imicimbi yokujabulisa abantu endaweni ezijeneyo kuze kwazi le Europe. Njalo nxa ufuna ukuthi azoculela uyatholakala.
Abantu bangangibuka for ama-events abo, kudependa ngokuthi i-event enjani. Ngitholakala ku-Instagram Oluhle Ncube, tholakala ku-Facebook Oluhle, faka i-message kumbe bangithole ku-email ethi notemrecords@hotmail.com. Khona lapha ukulo manager wami khona abangamthinta.
Uyasebenza Oluhle kadlale njalo uthi kabuyele emuva ngokucula. Nguye besilaye kuhlelo Woza Friday mpela sonto emnandikini lonke igama lami ngu-Ezra Jesus Banda.
Siligqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo Praxedes Jeremiah.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupa inawu muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.